into engiyibonayo yebo amapolisa bayenza umsebenzi omuhle ukuthi kona bahambe ezindlini bedinga isidakamizwa leso kodwa kayisiyo solution yona leyo isolution ikubamba abantu abayenza leyo nto ungakhangelisisa kakahle uzabona ukuthi kona abantu abalungisa lezo izinto ngabantu abaku security for service so into ehluphayo ukuyabopha abantu abathengisayo kulokuthi kona babophe labo abantu abalungisa lezo zinto yikho lokho okuqhakathekile lokho ukudika labantu abasezitritini laba kusebenzi lutho ngoba ungazobabopha ngaza kutshela ukuthi kona sidinge kuzibani ukuthi liye kuzibani loyana seliye sawa so akusebenzi lutho lokho ye amapolisa ayeze kuhle ukuthi kona babophe kodwa-ke ayisiyo solution isolution ikudinga ukuthi kona indaba lo muntu esegula ngekhanda likhanda nje kumbe isisu nxa siyisisu liyelapha isisu khalelapha ikhanda so lapha mbona ngathi siyelapha ikhanda la kabayelapha isisu hulumende kabona ukuthi ngobani abayenza leyo nto
izizathu-ke ezibangela ukuthi abantu benze lokho liyake lilucubungule yini lolu daba ephalamende
iyakhulunywa le ndaba ephalamende kakhulu dadewethu kodwa isolution kakudla siyabonga ukukhuluma i-talk show uthola sikhuluma nje siwumana khona phayana ephalamende akulalutho oluphumayo ikudlalisa amazwi sikhuluma nje kubantu abafake izibi endlebeni isolution engiyibonayo mina ubuyanga bungaphela ebantwini yikho okwenza ukuthi khona abafana laba bengabhemi iguga bengabhemi lokuya lokuthiwa yinja bengabhemi umntu riro ngoba bayabe besemsebenzini behola izimali eziza ukuthi kona labo abanathayo bahambe bethenge utshwala obuhloliweyo laba abantu abalabo obabonayo bebhema lezi zinto ngabantu abasezitritini abangenamsebenzi ama-form 6 ama-graduate ungakhuluma isikiwa labo bafana baya kutshayela esinye isikiwo sokuthi awusuzuupendule kulusizi kakhulu into ezisubuhlungu nxa sikhuluma sezi mina ungibona ngikhuluma sonye le first born yami owalimala ngakho khona so nyakwazi ubuhlungu esilabo njengabazali into le yaso into yokudlala ngayo this generation is a lost generation completely balahlekile abantwana uzakhumbula ukuthi kona ebhayibhilini abantwana beIsrayeli besiya eCanaan that generation was completely destroyed where they just rock yikho sokwenze kona abantwana siyafundisa abantwana bafunde ingqondo zibe ziningi kakhulu abanye baba ngamadoctor abangama-engineers abangama-robotics kodwa ke liyabafundisa ukuthi bayenga abebelenhlahla abaphuma ngaphandle kwelizwe ungakhala abantu abasephandle kwelizwe bayathwala amabhuku la abantu abafundileyo so i-solution first solution yikunika abantwana umsebenzi second solution yikubamba labo abadila ngayo lizwe nxa zizimbanje olimi izimbanje bubopheni lingabophe abantu abathengisa izimbanje abahodileyo nxa liliguga lowo muntu waqala ngesayensi yokuthi khona amaglobu aphuma iguga vavani umuntu yena lowo ngoba uzabona ukuthi bona abantu lobona laba ngabantu abayesabisayo ngasoze babotshwe so lapha ngazi kumbe siyelapha imbilaphi sifane silapha isiloni yikubona kwami mina konoko engikubonayo ephalamenti sesikhulume sakhuluma but that parliament is a talk show ulanto ephumayo laphana kuwumana kuphela sithwenzi kukhuluma laphana ngangizisa ubuhlungu nxa zengikhuluma leyindaba dadewethu.